Umnangagwa ngomunye wabaza kwethula imbiko yabo besebenzisa inkundla zokuxhumana ngenxa yokuthi kahambanga esigodlweni senhlanganiso ye-United Nations eNew York kwele Melika kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Abacungungula ezombusazwe bathi ukhangelwe ukuba uzakhuluma kabanzi ngezitshezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lakhe. Ukuthuthuka komnotho welizwe leZimbabwe, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 lokulondolozwa kwezemvelo ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ukhala ngokukhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi i-global warming. Baningi abakubandla leZANU-PF abathakazelela uba uMnangagwa uzakhuluma akufisayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma okubandla lelibusayo.
Umongameli wethu kumele aqinisise indaba yokubana ngabe i-America lamanye amazwe lawa anjengaboBrithani lamanye amazwe e-Europe akhiphe izijeziso lezi abazifaka kithi esikubizwa ngokuthi ngama-sanctions. Ngenxa yokuthi khona nxa ekhona kuba nzima ukubana sisebenze, kuba nzima ukubana sibambane lamanye amazwe.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uthi akumelanga uMnangagwa anikwe ithuba lokukhuluma emhlanganweni lo.
Endaweni enje kufanele kukhulume abantu abanohlonze njalo abenza ukuthi ukuhlonitshwa kwelungelo labantu lempilo yabantu kube yinto eqakathekileyo njalo eqhutshwa ngensuku zonke ngumuntu wonke osemhlabeni. Umnumzana uMnangagwa uyazakala ukuthi ulohlupho lokuthi abantu abaningi bamkhala ngokuthi waphatheka ekubulaweni kwabantu abaningi kusukela ngo-1980 kuze kufike ilanga lanamhlanje. Uphathekile njalo emkhankasweni omkhulu osuqeda abantu oqalise ngo-August 6, 2018 safika naku-January 2019. Lanamhlanje bakhona abantu abalokhu benyamalala kusenzakala into ezinjengazenezo. Khonokho kwenza ukuthi ukukhuluma kwaMnangagwa kumhlangano omkhulu kangaka kube yinto engafunakaliyo, kube yinto engenhle njalo into engafunwa izinqumo ze-United Nations, into enza ukuthi iZimbabwe ime esibangeni esibi ukubonakala kwakhe kule ndawo.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi uMnangagwa uzacela uncedo oluningi esethula umbiko wakhe.
Uzacela ukudla, uzacela i-investment, uzacela ukuncediswa ukuba iZimbabwe iphume phakathi kobuyanga lobo. Uzatshela abantu bomhlaba wonke la United Nations ukuthi ilizwe leZimbabwe kaliwuhloniphi umthetho, kaliyihloniphi i-constitution, udinga uncedo kulokho. Ukuthi uzacela uncedo ku-democratization process ukuthi ibutho lihloniphe umthetho, lihlale ezinkambeni, amapholisa angabi ngawezanu, i-judiciary ibe ngezimeleyo. Ukuthi udinga uncedo kulokho, udinga uncedo lwemisebenzi, kuvuka izibhedlela, kuvuka izikolo, kuphela amaphotholo. Kodwa isikho lokho aza kutsho. Uzafika akhulume ngezinto ezingekhoyo, uzathi ilizwe lihamba kade, uzathi kule msebenzi, uzathi i-industry sivukile, uzathi uhlonipha amalungelo abantu le-constitution, uzathi ilizwe leZimbabwe libusa kahle okungasoze kube liqiniso.
Inkokheli yomhlaba wonke jikelele ithola ithuba iminyaka yonke elokuthula okubhekane lamazwe atshiyeneyo njalo lokumele kwenziwe emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland. Ni mo kips dube.